Okokuqala, uhulumende le-Public Service Commission bephula umthetho ngoba izisebenzi zakahulumende zisebenzisa i-Public Service Commission lapha abalelungele khona ukuthi bajoyine ama-trade unions uma befuna, ngoba i-trade union i-voluntary organization. Njalo singakhangela udaba lokuthi omama uma bezijele besemsebenzini bahambe kumalive. Udaba esalula esasesilulwa njengenkokheli yeZimbabwe Congress of Trade Union ukuthi kwakulesi khathi ukuthi omama bazithwele babeqhutha imisebenzi ukuthi bazithwele, saze savumelana nohulumende ukuthi umama yedwa yedwa kumele aphiwe isikhathi sokuthi ahambe kumaternity leave, njalo aphiwe umholo wakhe kumaternity leave, njalo kumele abe nabantwana abathathu ibe yi-employer oyi-one evunyelwa ukuthi ahambe ngakhe kumaternity leave. So lokho sokusenza uhulumende, odokotela laba sebesenzwangazani yizibotshwa. Kumele balandele imithetho eyejele, hathi imithetho eyacubulwa abameli bephalamende yavunywa ngurhulumende. So lokhu kukhona yinhlamba kwizisebenzi zikarhulumende, ikakhulu izisebenzi ezisebenza nabantu abagulayo odokotela. So bakhuluma kungenzeka kuleli lizwe odokotela lasiselabo iningi labo sebavaleka kuleli lizwe endaweni yokuswela kwemisebenzi. So lokhu kwenziwa ngurhulumende zephula umthetho oqondane lezisebenzi zaseZimbabwe, Public Service Commission Act, Labour Relations Act.
Khona kungani uhulumende engakunanzelela ukubana odokotela bayasilela elizweni alungisise lolu daba ngokuphangisa?
Ayisho ukuthi uhulumende kakwazi, uyakwazi ukuthi odokotela bayasilela. Abazama ukukwenza ukuthi benze odokotela babe yizigqili, babaholise imali engasoze bancedelanga lutho, ngoba sonke sizaziwa sikhathesi abanye odokotela bakhola ama-$300, umuntu eqedile iminyaka leminyaka ese-university efundela ukuthi alapha abantu abagulayo. So badinga izindlela ezokuthi benze izibhedlela, izisebenzi ezibhedlela ibe zingama-export processing zones lapho kungenamthetho khona, okuphula khona umthetho umkhakha enzima.